uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola utshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungani kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa okumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso. Yeso kutasudisaphile kawusabonakali kumbe subothiwe okungaqedakali ukuthi ukubotshwa msobani okungala amapolisa phakathi kulabantu abangaziwayo uye vumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani. Into zangkhona noka zikho right, akutshengisi ukuthi ilizwe li-independent, ilizwe elikhululekileyo, akubonisi ukuthi ilizwe lele-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengazenezi ezaziqhubeke from umbuso wabo Smith zingene kwi-independence sathi nge-constitution entsha asikhiyeni into ezinjengalezi, but kakubonakali ukuthi kulento enjalo kule improvement entweni ezinjengazenalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi babe befuna nje uyethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Liyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukwethusela ikuzama ukwethusela, but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba abathathwa ngendlela efanana nalaleli sebahamba bahamba zange ziphinde sibabona. So angeke sithi kufuna ukwethusela, bayayazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi beserious ngayo. So layinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone, kodwa ngendlela laba abantu aba-operator ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazwe. Singaqala ukubabala kathesi la uyazi ilisti yangkhona inde kayipheli. So kanya sibili it's a serious issue.